Okay ngiyabonga dadewethu ama programs ahambe kuhle okumangalisayo emina adresswe ngubaba uMongameli President ama judges symposium ibi workshop adikhangelane kakhulu lokunika kumbe ukutrena ama judges aweZimbabwe ukuthi ehambelane lama judges awe region akwezinye indawo benikana imbono lokuhlomisana ngokusebenza kwabo emsebenzini wabo ama judges lokuthi bekwanise ukucubungula amacala lana nzima ngenxa yokuthi babe betrainiwe benikene imbono lamanye ama judges endi kakhulu lokhu zeni program le ibiqhakatheke kakhulu kakhulu ngoba ibichasisa njalo kungani kuyancintiswana la kwamanye ama region ama judges ngoba wonke ama judges ade khona akamanye amazwe but kakhulu kuzoqiniswa lokutrainwa lokunikwa iworkshop kwama judges ethu eZimbabwe ukuhambelana le vision 2030 efunwa ngumongameli welizwe leZimbabwe nalokubuye le economy adinga finance lakho bekukule ngcitshi zonke ama entrepreneurs lamanye ama bankers labo bonke nje izikhu abeka hulumende abe finance bekhangele bekuhlomisana ngomumo womnotho economy yethu yelizwe njengokubona nje ukuthi izinto zikhwela everyday ama rate ebukonye ukuthi abantu bayenza kokulu sabotage ye economy ukuthi beze banika example umongameli yokuthi ehotel imili eyi-1 ungayikhakhuletha kuhle ikwana imbuzi eyi-1 so kusho ukuthi ngelanga ama-delegates ade khona athi befika ama-200 kusiya ku-300 so each delegate ubesidla imbuzi ezingu-3 ngelanga each delegate kubuye ku-bedding because of rate umuntu oyi-1 ubelala ngemali ekwana inkomo ubona ukuthi khona bo conference le ibinge-3 days ungakhakhuletha ubona ukuthi ama-rates abantu abasebewasebenzisa abe sengama-rates lana angahambelani le economy ungane abantu bayasupportesha so izinto zonke lezi athi kukhulunywa ngazo ku-economic forum leyadi khona adikhokhelelwa nguminister uMthuli Ncube ngiyabonga.